Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-6 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga le-Reserve Bank libikwa livimbe inotho yeziphathamandla zamankampani atshiyeneyo ezine kulandela ukuvezwa kwazo umsakazo we-Al Jazeera ukuthi ziphatheke kwezenkohlakalo. Ibandla le-CCC koBulawayo lilandula imbiko ethi abakhokheli balo bafuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona kuphela ezigabeni zeMandebeleni.
Ngiyasakubona khonoko usenzakale ukuzama uphazamisa abantu ngemihlobo. Sakunanzelela sicubungula sabona ukuthi into elethwa yiZANU-PF ukuthi abantu bengabambani.
Sokusele inyanga ezintathu kumbe ezine kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa amabandla wonke akhanya emadolonzima emkhankasweni nxa kuqathaniswa leminyaka yonke ngalesi sikhathi.
Kuzaba lengozi ukuthi nxa sizabona udlamo lwesabekayo, impahla zabantu zibulawa, abantu betshaywa, ngenxa futhi labantu abantu bebulawa lokubulawa kungenzakala khonokho, ngoba lapho kulo dlame khona awusoze utsho ukuthi kuyaphetha kuyisimo bani.
Ibandla lezaphu izolo belikhumbula owayengumholi wevuyo lezibra umnumzana Lookout Vumindaba Masuku, owabotshwa lomuyi umnumzana Dumiso Dabengwa ngomnyaka ka-1982 wavalelwa kweminyaka emine.
Sina njengezaphu sikhumbula iqhawe indoda emadodeni uLookout ukhalisa abantu uVumindaba uMafela okwamasuku.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibhanga leReserve Bank libikwa livimbe inotho yeziphathamandla zamankampani amane kulandela ukuvezwa kwazo umsakazo weAl Jazeera ukuthi ziphatheke kwezenkohlakalo. Iphephandaba le-Herald lithi abomnumzana Cleopas Chilolo, David Chirozwi, Mehluli Dube loFrederick Kunaka bavinjelwe inotho yabo libhanga lisacubungula lolu daba. Abantu laba baphuma emfanekisweni we-Al Jazeera bexoxa ngokuthi basusa njani imali legolide elizweni, bengazi ukuthi baxoxa lentatheli zindaba, bona becabangela ukuthi ngosomabhizimusi abafuna imali le legolide.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Ibandla le-CCC koBulawayo liyalandula imbiko ethi inkokheli yalo ifuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona kuphela kumbe abavela kwezinye izigaba zelizwe endaweni yalabo abavela kulezo zigaba. Kodwa isikhulumeli saleli bandla koBulawayo umnumzana Swithan Chirodza ongomunye oyibikwa ekucele labakhuthaza lokhu uyakulandula esithi abanye abalamabizo esishona bakhulela kumbe bazalelwa koBulawayo. Ibandla leli liphakathi kokukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo olokudinga amalunga edale lePhalamende leSenate kanye lawamakhansili. Kusetshenziswa uhlelo olutsha lokuthi izakhamizi yizo ezizikhethelayo abazancintisa kulokuthi kuqutshwe ama-primary elections njengenjayelo. Asizweni ingxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Chirodza, yena oqala ngokuchasisa ngokhetho lwayizolo.
I-nomination eyenziwa yi-Citizens Coalition for Change ilandelwa yi-validation process, lapho okuba le-committee iqembu elikhangela abantu ababekhethiwe, khangela ukuthi abantu bangkhona balakho ukumela ibandla, ukumela abantu eqinisweni yini, njalo lokungena kumphakathi bekhuluma lomphakathi ngendaba zabantu ababekhethiwe. Lokhu sibona kungcono kakhulu ngoba esikhathini esiningi iprimary idinga umuntu oyisinothi, umuntu othi engathenga ukudla abe lethanka lengwebu athi bantu thathani ingwebu, zananzela ukuthi izidakwa zonke zivotela nalwami umuntu. And kwesinye isikhathi nxa engumuntu ojimbe imali yamadayimani umbene nale egold esithengiswa esibone kugold mafia, kuyabe kulula ukuthi umuntu lo agole abantu abaningi abenza bakhe abantu laba bemvotele kodwa yena eyisigadi. Kukanti ke i-nomination process ne-validation process e-Citizen Coalition for Change iyahle itsho i-process, itsho ukuthi hhayi umuntu lo phela kulamacala awe-ground, umuntu lo nguye owayephethe i-ministry eye-state security sikhathi abantu besindebeleni bebulawa. Angithi
abanye abakhulume le Studio 7 bathi abasuthiseki ngohlelo lolo ngoba bekulengxabangxoza, njalo kuleminye imbiko ethiwe ibandla le-CCC lifuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona. Ungatheni ngalokho?
Sibe lo mgwazo okade ukhokhelwa ngumama uTsebiso, azange sizwe kukhulunywa indaba zomhlobo sikhathi isenzwa umgwazo. Uze zabona laba ababhale ucabangela ukuthi ngabe-CIO besithi uSteven Siroza labanye bakhe ngamachona avele eHarare. USteven Siroza uzalele eMidlands. USteven Siroza lo ukhulele koBulawayo, wafunda ubabheni lo Amkela, uThemba lo Amkela, lo umhlophogazi kugrade 1 efundiswa nguMrs Ndlovu, wakhula koBulawayo yena lo uSteven, yena engumntakamasengwayo uMasithole. Sithi abantu abanjengaboSteven balelungelo elokuthi bancintise koBulawayo. Siye sakubona khonokho kusenzakale ukuzama ukuphazamisa abantu ngemihlobo, sakunanzelela sikucubungula sabona ukuthi yinto elethwa yiZANU-PF ukuthi abantu bengabambani. Esikhuthaza ukuthi kungabi lokubandlululana kwemihlobo ngoba ubandlululo alukho emthethweni, njalo ngiyeke sanqoba iZANU-PF nxa silenketabechabe. Namhlanje nxa singatshelwa ukuthi uthi noDimba useyicandidate ungena emakhokhoba, hhayi lokho singamlwisa sibili yena lo uthi noDimba. Kodwa umuntu okhulele lapha koBulawayo, ofunde lapha koBulawayo, olendlu lapho koBulawayo, osebenza lapha koBulawayo, olezihlobo lapha koBulawayo, olempilo yakhe yonke lapha koBulawayo, ngeke sambandulula leyo muntu sithi lichona ngoba umthetho awuvumi.
Lo-ke ngumnumzana Swithani Chirohodza, isikhulumeli sebandla lesi koBulawayo, obexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Bakhona njalo abasola uluhlu lwabazamela ibandla leZANU-PF esigabeni sakoBulawayo besithi amagama akhona akhomba ukuba iningi labo ngabavela kwezinye izigaba ezingayisizo zeMandebeleni. Kolunye njalo udaba lwezokhetho, sokusele inyanga ezintathu kumbe ezine ukuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa amabandla wonke akhanya emadolonzima nxa kuqhathaniswa leminyaka yonke kusiba lokhetho ngalesi sikhathi. Kweminye iminyaka ngalesi sikhathi kuyabe sikuxokozela kuluthuli abamabandla bematasa indawana zonke zelizwe. Kodwa lumnyaka amabandla ingkhona edinga abazawamela kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi, saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani amalungiselelo okhetho lwalumnyaka.
Ngase sinanzelela esingathi thina ngamalungiselelo alolu khetho. Okokuqala esikunanzelelayo, siyabona kube lokuqinakunywa kwezigaba lokuthiwa i-delimitation. Kulabantu abakhanya bengakwazi ukuthi khathi esivele baminga, so khonoko kodwa nxa sikhanyela ukulungiselela kokhetho kuluhlupho. Yebo kambe siyezwa bekhuluma bezethu bathi abantu yikho bezaphuma bebatshengisa kuhle, kodwa sesithi thina kwezindawo sokuphuziwe kakhulu nxa ungakhanyela izindawo ezemakhaya, sibona ukuthi kuzahlupha ngoba kuba lo mango omude abantu okufanele bawuhambe. Bese sinanzelela futhi ukuthi indaba zokulungisisa ama esingathi na ama reforms electoral act kunenge wakhulunywayo phose kudlula ukhethisa olwedlulayo ka 2018 zofika lamhlanje akulandi siyenziwe khonapho so khona ukuthi kube leso simo kulohlupho futhi ngendlela kuyasithenga so that ukhetho lolu luzohamba ngendlela ezingaphosa zihlukulumeze abanye abantu siqhubeke futhi bese sikhangela lemi imithetho ephamba endozokhetho umthetho nalo ukuthi nxa abezombangazwe amabandla atshiyeneyo beza kwenza imihlangano kumbe beza kwenza amarali sokufanele ukuthi bayebike emapholiseni amapholisa abavumeli khona kokodwa vele sokuluhlupho ngoba sokukhipha amalungelo abantu nokukhuleka kwabantu ukuthi bashinyele abantu bebagqugquzele ukuthi balandele iphathi yabo ngezinye indlela abapandla la aphikisayo yale problem kuleyo wing ngoba abeyi-ZANU-PF sibone siba lemhlangano igangalo ngasikaze sizwe kuthiwa ibandla le-ZANU-PF kulo mhlangano wabomisiwoyo kodwa sesizwe kaningi ngumiswa le imhlangano ya amabandla ebandla eliphikisayo khona kuyi-problem qhubeke futhi bese sikhala lo dlame esilinanzeleleyo ngesikhathi kusiba lama-by-election la adlulileyo khona kuyasitshengisa ukuthi lapho esiyakhona kunzima ungabona kusiba lo dlame olunjeyana kubulawa imota zabantu kulinyazwa abantu abebandla eliphikisayo le-CCC betshaywa ngabantu bebandla elibusayo le-ZANU-PF kuyasitshengisa ukuthi uhlupho silalo ukuthi i-harmonize election leyi awusoze sibe lungene ukuchelezi into ezahamba kuhle kuzaba le ngozi yokuthi enxaesabona udlamo lesabekayo impahla zabantu zibulawa abantu betshaywa enxaefuthi abantu bebulawa lokubulawa kungenzakala khonokho ngoba lapho kulo dlame khona awusoze uthi ukuthi kuyaphetha kuyisimo bani
ngokubona kwakho amabandla aphikisayo abemele angene na kukhetho lolu njengoba sisizwa kuthiwa akulungiswanga lokho okuthiwa ngama-electoral reform
akula nto esingenziwa abantu bakhathele badiniwe i-election abantu sebeyikhangele ukuthi akuye kwe-election abantu bazame ukuthi baguqule ezombusazwe lapha eZimbabwe ke ukuthi leli bandla elibusileyo waliminyaka yonke phose ngo-42 kusiya ku-43 ele-ZANU-PF laloke limeceleni kungene abantu abangaphatha ilizwe leli ngendlela etshiyene engcono ngokunjalo abantu i-election bayifuna sokusiba yingozi-ke ukuthi nxa abantu bedinga ukuthi kuyo ekhethweni kube lo muntu ongabe abathungameli balawo maqembu ama-political parties aphikisayo bengathi abasangene ekhethweni engxenye sokungaba lokungazwisisani lalaba bantu ababasekelayo so ngokunjalo sokufanele kube le ndlela eyokuthi amabandla la aphikisayo wonke aphume nendlela yokuthi abahambe ekhethweni kodwa kuqathekile nxa sebehambe baye ekhethweni babe leshiwo ukuthi nxa abantu sebethe batshaya amavoti abo bafaka emabhokisini laphana babe le ndlela ehlampe yokubana beluse lawo mavoti babe leqiniso lokuthi akula muntu oganga ngawo babe leqiniso lokuthi ibandla elibusa le-ZANU-PF alingena ngeneli khona phana emabhokisini alowo khetho babe leqiniso ukuthi kuyabalwa kuze kuphuthe impumelo eza kuphuma nxa ikhomba ukuthi kule opposition ethile isiphumelele babe leqiniso futhi ukuthi khonoko kuyenzakala ukuthi amandla anikwa kwe-opposition kodwa ukuthi kungene ekhethweni abantu bafuna kungena ekhethweni kufanele kungene kodwa sofanele kube lokuhlakanipha lokuchika okuphakameyo ukuthi badefenda njani ivoti yabo
Hello-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
Ibandla le-ZAPU izolo belikhumbula owayengumholi wevuyo le-ZIPRA umnumzana Lookout Vumindaba Masuku wabotshwa ngomnyaka ka-1982 wavalelwa kweminyaka emine lanxa wayesekhululwe ngumthethwandaba. Ugeina Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli sebandla le-ZAPU umnumzana Msongelwa Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina njenge-ZAPU sikhumbula iqhawe indoda emadodeni. Lookout ukhalisa abantu uVumindaba uMafela okwamasuku kwaze kwafika isikhathi lapho uGeneral Peter Walls waphuma mgceke wathi yena engathola ibutho le-ZIPRA lelakhe uzathatha i-Africa from Cape to Cairo lokho kuyikuncoma ubukhali obebutho le-ZIPRA so sikhumbula indoda sibili eyazimisela ukukhulula ilizwe
Ekutshoneni kukaMasuku wayeleminyaka engamashumi amane lasithupha ngo-1986 kwahamba njani okwaze kwabangela ukufa kwakhe esasemutsha
sibuhlungu ngoba uLookout ufe esezandleni zalabo alwa labo ukuthi akhulule ilizwe uLookout ufe engumuntu obebotshelwe icala angalenzanga lamankantolo i-court yamkhulula abamthatha bamphosa ejele waze wafa ebotshwe ngamanketa abambophayo abambulalayo yibo laba base ababusayo khathesi. Siyakubona ke simkhumbula uLookout ukuthi akuphelelanga kuye, ingakho ke namhlanje uJob Sikhalo usejele, ingakho ke namhlanje namuhla ngikhuluma kunje kungolwesithathu uAndrew Ndlovu omunye obe ngumsekeli kaLookout empini onguye usecretary we-national security yezapho khathesi bamthethe izolo ebusuku ekobulawayo bayamfaka ejele usendleleni khathesi ngikhuluma nje e-CRR labanye abe-MRP labasejele. Kuyatshengisela ke khona ukuthi laba bathakathi ababulaliswa uLookout basabhizi ngakho bayakwenza namhlanje. Simkhumbula nje sinanza njalo ukuthi akukho sokutshintshile. Bonke laba bade besebenza loRobert Mugabe besona elizweni basaqhubeka ngakho.
Alo ke ngumnumzana Msongelwane Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu ubexoxa icingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uza kuba ekobulawayo emcimbini wabesifazane abenza ezamabhizimusi owe-On Concord Young Women in Business Global abaza kuba begcotshwa ngokuqeda izifundo zabo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa ensitha awe-CID amabili u-Edward David Madowaya lo Charlotte Darisai Munetsi babuthiwe eHarare izolo ngemva kokuntshontsha imali engamadola emelika adlula inkulungwane ezilikhulu US$160,000 abayithola becwayisisa udaba lokuntshontshwa kwemali leyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli.
Salubonani basakazi bakaStudio 7 ngalinjani lonke. Hayi lokhulumayo nguNcube esigabeni seliBhali. Badala bami bahlali beZimbabwe lonke jikelele, iZimbabwe yonke jikelele abahlali bakhona. Ya ngingake ngikucebise kancane, uyazi ukuthi okuyidonki kungasutha ngawuthiwa kunqanda kuyagijima lapho kuze kuthi bhu 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 phakamisimsila kubaleka okuyidonki ngasukuthi. Into eyenziwe yizanu yinto enjengayena bengitsho izanu isisuthi umnotho wonke olapho eZimbabwe isilitshengisela abahlali beZimbabwe ukuthi lizithutha iyajabula idlile isisuthi. Wonke umuntu weZimbabwe ekade engabonele ukusithi zanu PF ubaba uMnangagwa u-DED lirojwa liphiwa i-50 kg yomumbe uthali ithelele liyitrimbe liyifuu liyicuphe liyicuphe kubona besithi igolide so imali yeZimbabwe imali yenu. Kakhulu abantu engibatshelayo angikhethi loba liyoveti angikhethi loba ngugogo kumbe ngukhulu yibo abantu abalwa impi ngesikhathi samabhunzi thatha leli lizwe. Ake ngitshele ukuthi kususela ngo-8 liholise i-2 kg yeshukela i-2 liters yamafutha i-50 kg ikalihlephunelana lingogogo elizweni leni elalililayo bona besenza so yintela abalandela khonale kubomozambique lize bahlalise ezihlalweni ukuthi beze kudli inotho yelizwe elalililayo lina liphiwa umumbu njengenkukhu. Kususela namhlanje izanu kususela ngo-8 yayilehlukanisile bahlali beZimbabwe ukuthi lingafilazwanana lingazelazwanana kodwa namhlanje ilitshengisile ukuthi vuyelelana nini libambane ligize linto eyenzakalayo yalitshengisela. Ngiyathaba kakhulu okwenze izanu ivusana amakhanda abantu beZimbabwe lilele kakhulu. Kususela namhlanje nje indoda abayikhweza amasoks ibuphi isicathulo ibone ukuthi yenzani ngento leyenzekeleyo ngakulokhu kukholisa ukuholelwa i-50 kg yemumbu uzaqhubeka ngokuthi phambili ngezana.
Studio 7 njani siyaphila. Ukhona umama nokukhuluma lapho ukhuluma ngathi khuluma isiNdebele kodwa isiNdebele sami singazwakali kahle khuluma isiShona ngathi ngumShona mangini. Lo mama lo ukhuluma iqiniso lo. Uze washo wathi yena uyamangala amaNdebele siyakhala sithi ye mina ngakubulala abantu bagcwele ebhalagwe abantu bagcwele ebhalagwe. Kodwa ke amaNdebele akho naphinde abe yiwo futhi alokhu egijima emva komnangagwa. Sithi ye amaShona afaka athaka umnangagwa amaShona afaka umnangagwa hey amaShona afaka umnangagwa. Akula ethi akula amaShona afaka umnangagwa amaShona shona na waga samfuni mnanga kwa asa ifuni zanu PF I naf ama imnanga kulandelua hii chabandu kwa malo sindebele minanga mboni mkimsile gasi lomo malo kuna lapo kuriwa kuna oketo kwa zanu PF YouTube na kuna kwa mama wapuma vekale vitu kuna varu jiyo mavizu wabu na wanipeza wana wapuma vekale vena mani tebele vitu varu jiyo mavizu wabu awasa veli gu eketweni awasa veli mapepeni varu jwa kanjolo ngenga yani angiti varu jwa kanjolo ngenga yu kutikuna avele vona baki balandele zanu PF venga banga wanipeza sindebele njalo futo kwa sibili kuvele kuna loku kurongo square bonus utawando sindebele ni wasa saba nengi abasa abalandele zanu PF kutu masijika la posti waluko sukele mashona sita mashona hei wafaki zanu PF zanu PF zanu PF tuwa zitani akula za mashona faki zanu PF la abandu wesi ndibeli ni mabeke beyeke njuku ukutibele kubebe kuma manga abandu wesi ndibeli ni the most yabu abalandele zanu PF the most yabu genga wakutu wafuna uku uja abalandele ngukutu wana wafuna uku kufusa oro ini abalandele ngukutu wafuna uku uja la kubeye pati tuli zikunja weo uja mwa mawe kwa lafana zanu PF zo chiona ayi ni ngamani ndibeli sa mzuri na ugonu suta sini adhili sini sini nige zizikun sebe jika la posti mea sigu yele mwa mandi as the zanu PF asa kwa kipa genga ya ingwa yukutu wana bayi nilape funu uku uja abandu mabeke beshele ne zanu PF sigwele evangelist kutekila lefane after that is as ya tukuti mali nge ninde bazodla sokuvayitha umanje akuse isikhathi sokukhala lokhu sa studio 7 isikhathi sokuthi sivusile izwi leyo ngiyabonga
ngibingelele ku studio 7 ngabe njalo ukuphila basakazi kanye labalethele ngezindawo ngezindawo lapha bakhona yee thina esintwini sakithi sithi sobohla manyosi lapha ngizama ukuthi ngichazele abantu bezanu PF ukuthi nanzo ke kawule Joseph Chuma lapha elikhona nabo mama lo bekhuluma kuthange lana ethi beki Beitbridge beki migwaqo kodwa ngithi masilalele inews lana bayakhala ngomgwaqo wasefollows kwehlukene uzwalinganisa wathi ngawuse Harare ngathi uya kwelinye ilizwe mawusiye follows uya kwelinye njalo so bantu bezanu PF lina lithini ngakho lani bantu bakazana nje phezu kwaloko okuvelayo okuthiwa imali yahuquluzwa lithini ke khona lapho bogawule sicela ukubuza kini njengoba lina laya ezikolo zokuphikisa liyaphikisa lile lisemba phansi lithi konke kuright so lithini ke manje mase kuvela le documentary ye Al Jazeera esiveziwe ukuthi nampa bahuquluze and baphuma kanye khona ezandleni zezanu PF lithini ngakho lisalala pho lapha elikhona bantu abadala kumba kusalaleki seliphonga ukuthi ha okule mpondo akufihleke emgodleni sokuphumile nanko-ke so ebantwini bakithi thina esiphansi ku-ground force bantu bakithi nansi izanu PF sokuwulungelo lakho ukuthi wena uzikhethele ukuthi uvotela bani kambe ungabe usayivotela izanu PF isenza kanje asibambaneni bantu sike sifundisane ukuthi izanu PF akula nto ebiza sisiza ngayo ngoba okufanele isisize ngakhona iyakuthatha yakuthatha bazi yazidlela umnotho waseZimbabwe hluphekile akuvotelwe elinye ibandla elingenza utshintsho lobungcono ebantwini bakithi sekelane lezanu PF ngiyabonga
yebo 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 studio 7 studio 7 ninjani team yonke ninjani tungamini ninjani nonke nje uyazi nonke team yonke bantu hayi siyasibonge nje masizi idwala indayiso esiphethelelwa kustudio 7 ngicabanga nje ukuthi ngempostele lamagama ebantwini bakithi ukuthi hayi indaba lizahlupha impela izahlupha kathe sikhangelani ndibone ukuthi kwenzakalayo laba bantu bona laba bantu mpela liyakubona nje ukuthi kuyiwa ngaphi laba bantu izigebenga lezo kwenziwani abaleli isiphapho sekhona kabantu abafuna ukubafaka ebusini laba bantu siyasibangalei namasibone into esifana naso nalizo sazi kodwa ngabantu bake bavula amehlo babonje mpela ngoba leli lizwe lapho liyakhona ibhizinia sisakwazi khangela izimali ezishontshwayo besisabeka phela lokho sisabeka lokho hayi siyabonga
studio 7 ndivuka njani khuluma lolimkani osesiganda cale ngifunde irekhodi yami leyi kanti abantu bakithi ezimbabwe banjani anto yonke bevotele izanu since izanu le-40 years ibusa ekazi yatshintsha lutho but yathola umuntu esiyavotela izanu ngabantu abanjani kahle kahle bona abavotela izanu kahle kahle abantu siyahlupheka ngenxa yezanu but yathola umuntu onke egiya ngezanu zanu yini izanu
litshona njani mtunga hayi tingakuyatshona inhlelo zenu lezi elizenzayo le kungase ngemva kwenyuzelplay ngamanini ukuthi likhulume isindebele lesishona kucace kuzwakale ngithathe isikhathi so zafuta ukuthi inhlelo zanu okuningi kwakhona liyaka likhuluma isikhiwa kuphela isindebele lesishona liphonga ukuthi nje cwayile yijani licela thina kumbe ngitshela lawo abaphetheya liyenzela bani indlela zenu liyenzela thina kumbe kwenzela abaphetheya ngale senzela thina yenzanini kube fair ngapha langapha kufanayo isikhathi esinkulumende yakhona leyikhulumayo ngale ikhuluma isikhiwa esisekakathekise ukudlula
Studio 7 isigandi hayi yakubingelela hayi thina ngapha hayi kuright mina ngisebhinga South constituency ePhashu ward hayi ngithanda ukubonga ama-citizens ePhashu ward ngokubambana ibandla le-3C ngokukhetha imfokeli esizifunayo kubambene kungela kulwisana hayi twalumbaloko CCC hayi batondeja kuthi ngiphathi ijesini iphathi mpathi likulumbaloko kambota kemusindo bantu bakhetha abantu mbali kuyanda katake problemu yachitikana hayi twalumba password number 1 excellent akansela wangu wawina ngondale kuyanda ku password excellent ndalumba password
hawu sanibonani ku studio 7 ish alike libalela le audio alike libale nale audio siyezwa kukhulunywa ngamahera ukuthi kuthobhekane lecala lokukhuluma okungayisiqiniso but thina sisuka sizibuza ukuthi kanti abantu abahlala beyenza into engayisiyo ngampama opposition party okanjani asikaze sizwe phela kuthiwa umuntu wezanu-PF wothiwe obhadaliswe kodwa bona bahlala bengabo good boy yo good girl asazi sicela like lisibuzele kwabezanu-PF sesidideni.
Hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp. Kwezwe Melika owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Mike Pence usethiwe kuzamele ayethula ubufakazi emthethwandaba udaba olwetheswa owayengumongameli welizwe uMnumzana Donald Trump yena ozinikele emapholiseni edolobho leNew York izolo. UTrump okhululwe ngemva kokubuzwa ukuthi kuyalivuma na icala yena walandula uqhubeke lokhu ethuka umantshi othonisa udaba lwakhe uMnumzana Juan Merchan. UTrump uthi uMerchan ungenisa ezombusazwe kucala lakhe. Okucubungula lolu daba ke sizwe ingxoxo esiqhube lo Mnumzana Mkhululi Ndabambi.
Lapha kukhanya ipolitiki, it's very difficult to extricate ipolitiki from this story ngenxa yokuthi icala leli lona igenesis yalo kuqala kwalo laqalisa ngenxa yepolitiki waba lecala ngendlela ayavala ngayo udaba ayelwenza evalela ipoli ukuthi aze awi so and abantu who brought this to attention ngabantu ababefuna ukuthi yena angasurvive politically ukuba khona lecala kukhanya kwasuka kwabalica ngoba kunje ugqwetha yini ugqwetha wakhe uTrump sevela khona eje so kunzima ukuthi sithi politics kazikho kodwa ukuthi sithi directly ubotshelwe ipolitiki lapho kungaba nzima otherwise ngabe uBoted Cruz abantu vele asabehlala vele besejeli labane labo oMarjorie Taylor Greene so angiboni mina ukuthi lento eyiproper
manje khona okokwenza leyo akusoze kubangele na ukuthi abantu bengamvoteli kukhetho oluzayo.
Netanyahu nampana babotshwa uPrime Minister weIsrael ulamacala kunje nje kathesi uzama ukuthi antshintshe umthetho kodwa ngumuntu laye oweseke waqaliswa watholakala eguilty lokho kuma-appeal yikho esefuna ukutshintsha iSupreme Court ngoba bathi layangene phakathi. Not only that yakhumbula upresident wabo futhi omunye weIsrael wabotshwa waphuma ejele ephuma khona so lokhu ukuthi umkhokheli welizwe uma ephamanisile ephule umthetho ngoba no one is above the law and lay demonstration of that lokhu akuqali ukuthi umuntu uzuma nangeyani laye wathwala nzima so lokhu kutshengisela ukuthi kwezinye indawo imithetho iyasebenza ukuthi thina kithi abakithi bebele nhloni njengobana zala ngabo gold mafia laba okulabo okathintwa abantu vele abangathintwayo abadlela sentana inotho yelizwe kuyatshengisela ukuba amanye amazwe ayasebenza thina lathi njengabantu sibonke sibebele nhloni and ama-leaders ethu lawo abe held to account.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ocubungula ezombusazo esixoxela ekhona pha kwele Melika. Singagqibi uhlelo lwethu lamhlanje ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba. Isikhathi kodwa asoze senelise ukuthi siliphe inhloko zendaba ukutsho ukubana sesehlukana. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe kweza kusihlwa 7:30 lamhlanje.